noma nje amazwe afana le South Africa kanye le Zimbabwe esekethise iziqondiso zokuvalwa kwelizwe emzameni yokuvimba umemetheka kwe-COVID-19 ngokuvula imincele eleBotswana lithi abangena elizweni bazaqhubeka bevalelwa bodwa okwamaviki amabili kuma-quarantine centers kuyindlela yokuvimba umemetheka kwaleli gciwane. Abavalelwa endaweni esitheneyo bebodwa ku-quarantine kumele behlawule ingxenye yendleko yokugcinwa endaweni lezi, kukanti urhulumente weBotswana ukhipha enye ingxenye. Umgoqo lo ulakho kwenqabela iningi labeZimbabwe ukuthi bayehlaba ikhefu balehlobo labangani ekhaya. Umnumzana Sifa Sithuma ohlala eHabron uthi isifiso sokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi sikhona, kodwa kukhona okubakhathazayo.
Ya, indaba yamabhoda leyi it's long overdue, so kumele ilungiswe. Abantu abaningi lapha sishiywe izihlobo, kuningi okonakeleyo emakhaya, okokuthi ukuthi kuphela umnyaka ngosi belapha la ngo-December, mbona ngathi vele kungaba into enzima kakhulu.
Uthuma uqhubeke esithi udaba lokuthi abantu bavalelwe endaweni esifana lemahoteleni belinde impumela yokuhlola ukuthi kabala COVID-19 layo iyabaphazamisa kumele ikhandisiswe. Uthi kungaba lokufohlela elizweni ongekho emthethweni uma umthetho ingayekethiswanga.
And then enye into futhi engibonayo ezaba ingozi xa kungasavulwanga amabhoti, ayisibo bonke abantu abakuleli lizwe abadlula kuRamakhwebane, uyabona, kulabanye ababuya ngendlela zabo zinjalo zingahlanga, but babuya bafika babuyela futhi. And nxa bona kungagcina kungavulwanga, abantu sebesebenzisa ama-routes abo nalawo abavela bangena ngawo, ukusho ukuthi number one indaba ye-testing iyabe ivele isibypassiwe. Akusela muntu uyathestwa engena ephuma or ephuma engena.
Umnumzana Andreas Sibanda uthi udaba lokuvalelwa amaviki amabili olwe-quarantine lulakho ukudondisa iningi elifisa ukuya ekhaya.
Umbiko wokuvulwa kwamabhoda uthakazelelwa ngabaningi, kodwa osekuhlupha kithi thina abahleli kwele Botswana yikuthi nxa usuphendula imithetho elapha ithi kuzamele ungene uhlale ku-quarantine for 14 days uzibhadalela njalo ukuhlala ku-quarantine. Lokhu sekuhlukuluze abaningi, le mbuzo isisiba khona ukuthi umuntu engahamba kumbe engahambi.
Ele Botswana lona lithi lizaqhubeka likhanyela isimo se-COVID-19 ngaphambilini kokuthisa isiqondiso esiphathalene lalo mkhuhlane. Inani labantu asebebanjwe bele coronavirus liya likhuphuka seliphose lifike inkulungwane eziyisithupha, i-5,923, sekubhubhe abangamashumi amabili lanye i-21. Kuqala ngesonto ele Botswana libika ukuba lizavumela izethekeli ezizwa elizweni ngendizamtshina eqhatshiweyo i-chartered plane bezobuka indawo ezitsheniwe ezikhangayo emzameni yokuvimba ulahlelwa imali eningi yakwamanye amazwe ungaphazamisa umnotho welizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisiyabona kwele Botswana.